ngozibandlela lonyaka eleBotswana lifake umthetho kuvimba izilimo ezivela kwamanye amazwe. Lokhu kuyimzamo yokuthuthukisa umsebenzi wokulima lokuthengisa kwezilimo elizweni. EleBotswana belithenga kakhulu izilimo ezivela kule South Africa kanye lemzini eseduze lemncele eZimbabwe. Kodwa kulandela isinqumo sokumisa kokungena kwezilimo ezivela kwamanye amazwe, abasemngceleni bathi selokuqonga kokungena kulo kufana lamagwili ongekho emthethweni kuvela eSouth Africa kanye leZimbabwe. Izilimo lezi zithengiswa esitaladeni kubuye kulapho bizimusi abeZimbabwe labeSouth Africa abaphatheka ekuthumeni abanye ukuthi bangenise izilimo lezi. Eminyakeni esanda kudlula, elinye ilunga ledale lephalamende kweleBotswana lakhuthaza uhulumende wakhe ukuthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni bangaba lusizo ekuthuthukiseni ezokulima. Ilunga leli lathi iBotswana ilahlekelwa imali eningi ibuyisela emuva abangena ongekho emthethweni, kukanti kumele idinge ezinye indlela bangaphatheka ngazo kwezomnotho. AbeZimbabwe kweleBotswana bathi beyongamelanga kuvalwe imncele ukuthi kungangeni izilimo kuze kufike esibangeni sokuthi iBotswana layo yenelise ukuzimela ekuvuneni okwenela ilizwe. OweZimbabwe umnumzana Gift Ncube uthi kungena ngudlu kwezilimo akusoke kume uma kulokhe kulokusilela kwazo.
Indaba yokuthi ezama kamaveji ebengena ngokungekho emthethweni esiza lapha kweleBotswana ayisiyo ndaba engama okwakhathesi. Phandle bengazama ukuthi kube le ndawo zokuthi lapha kulalapha abazilimela khona okungokwabo, hayi lapho kungama lokho kungagcina sebethenga khona lapha locally. Kodwa nxa ungakabi njalo kuzaqhubeka kuluka kunzima.
Uncube uthi abeZimbabwe bangaphathisa kakhulu kwezokulima ukuthi leBotswana lenelise ukuthola ivuno eleneleyo.
Ye, hayi ema plazini abo lapha ngathi ngumbono wami ngibona abantu bekhaya ngobuningi imisebenzi leyo bayikwanisa bengancedisa sibili bethole ukuthi bagcina sebekwanisa ukuzivunela labo okungokwabo bengathembeli emazweni angokomakhelwane.
Kukanti umnumzana Bheki Shindayi nawumlimi ucelele eZimbabwe uthi kumele kuqiniswe imithetho kumbe kufakwe imithelo ezathundubeza izifiso zakuthi abantu bathenge izilimo phandle.
Vele kumabhoda ikhona imithetho leyo imele ukuthi iqiniswe ukuze abantu bengaphongi ukungena lamatamatisi, lama-carrots kumbe lama-washed potato avela kwamanye amazwe. Njalo uNkulumende lokho okwenza ukuthi abantu ebhoda imithetho yama-levies lama-duty lawana ikhwezwe ukuze umuntu oyabe efuna ukuthenga into zona lezo kwamanye amazwe kumdurele kumbe intengo yakhona ibe phezulu.
Uthi ukuze eleBotswana liphumelele ukuthuthukiseni ezokulima, abalimi abancane kumele baphathiswe bathole usizo lolwazi kwezokulima.
So umlimi omncane umele qiniswe ethole lokho angakusebenzisa impahla, ethole amanzi, then bebeselime njalo befundiswe. Kuqiniswe abalimisi ukuze bencedise abalimi abancane.
Abenhlanganiso ebona ngemthelo emngceleni eBotswana United Revenue Services iBURS ithi kulabaningi ababotshelwa ukungenisa izilimo ngudlu. Kubika abangenisa izilimo lezi badlula emngceleni ngoba imitshina yokuhlaziya impahla engenayo elizweni ingasebenzi. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.